Endabeni zethu lamhlanje kungomvulo zibandlela 2017 lilo Praxedes Jeremiah. Kuqhubekela phambili ukuxoxozela ebandleni lezano PF kulabanye abathi umsekeli kaMongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa usezibona isengene esikoleni sikaMgabe. Owayengusibali khulu wesabelo seMashonaland West uMnumzana Peter Tapera Janeta ngasekho. Kambe eleZimbabwe liza kwenelisa na ukuqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo lisebenzisa okwangalezinsuku okwe-biometric voting system. Izakamizi zekhezi ezathathelwa amasimu zithi kazisoze zilime lutho lonyaka. Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors selilungiselela imidlalo ye-AFCON ezaqhutshelwa eGabon ngoNhlolanja. Kuthi ke ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngezomnotho weZimbabwe. Kuza kwenzakalani lonyaka kwezomnotho? Khulumani sizwe zulukandaba. Thumelani imilayezo leyo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe ebulenjini bokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-WhatsApp laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.